for being here.
Lo ngumkhankaso wabantu abehlukeneyo abemhlobo ehlukeneyo lokholo lehlukeneyo esifuna ukuthi uhulumende wethu asebenzele uZulu. Izolo ebusuku ngithayele uhlombe umnumzana Trump ngamthembisa ukuthi sizasebenza laye ukuthuthukisa ilizwe lethu. Ngilethemba lokubana uzaphumelela ukuba ngumongameli woqotho wabantu bonke belemelika.
How disappointed you feel, because I feel it too.